amabhizimusi amancane kunye lozulu ophila ngokuthengisa ezitaladeni usethole nzima ngokuvalwa kwelizwe phansi kwezibopho zokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Kwesatshelwa ukuthi amabhizimusi amancane amaningi kawasoze enelise ukuvuka lanxa kungavulwa ilizwe njalo. Ingcwethi kwezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi phose ingxenye yamabhizimusi wonke aselizweni amancane izahle ithabalale.
Amabhizinisi amancane vele bona baphila ngokuhamba-hamba kwabantu ngesiphithiphithi sabantu. Nxa bengaphumeleli ukuthi bahoge abantu bezibathengela lobo bengazi bavalwe nje okweviki eyodwa izinto ziyaphambaniseka. Okwakhathi esingibona ngathi mina abaningi bakhona singathi ngesikhiwa i-50% kabasoze baphumelele ukubuyela kubhizinesi ngoba ungazinanzelele ukuthi impahla zabo bazazithenga ngani ngoba baye bevele sebesebenzisile imali yabo ama-savings abo i-working capital. Kuzafana ukuthi kudingwe indlela zokuthi amabhenki babasukumise ngoba ukuphenduka sibili emsikeni ovulekileyo abasoze baphumelele ukuphenduka.
Lokhu kugcizelelwe ngumkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
That imithetho efakwayo eyokuncedisa ukuvikela i-COVID-19 kumbe i-coronavirus isisetshenziswa kuzinto zombangazwe. Imithetho le ayisasebenzi kuhle, imithetho esisetshenziswa entweni zombangazwe. Yilabo abayibo abaphatha intambo zikahulumende okwamanje. Njalo singananzela futhi ukuthi singakhipha thina izihlobo iziningi labangani bakamnankagwa ku-Reserve Bank. Kungancedisa sibili ukuthi imali yethu ibe nesisindo. Njalo singakhayela ukuthi imali ephuma ku-Reserve Bank nxa isiye ebantwini mayibe yimali ehamba ebantwini abasebenzayo. Hathi lokho esesikubonile ukuthi imali ye-Reserve Bank ihamba ebanganini be-ZANU-PF. Abantu abayi-ZANU-PF abangasebenziyo, abangasoke beyibisele futhi. Khonokho kuwisa ilizwe, kuwisa amabhizinisi amancane. Mbona ngani khonokho singakwenza, singakunanza ukungathuthukisa amabhizinisi. Njalo kuphinde kuthuthukise ilizwe lethu.
Siyakunanzelela amabhizinisi nje wonke. Akhayo ngathi adonsa nzima. Kodwa ke kuthi amabhizinisi amakhulu anganeno, amabhizinisi esikhanya suke sisabela sibe kakhulu ngamabhizinisi amancane ngoba kukhanya ngathi amaningi azabhazalala phansi ngesisu. Ngoba ungananzelela ukuthi aselesikhathi amanye engawopharethi, aselezinyanga amanye esebenza kodwa ke engasebenzi ngendlela ephakemeyo. So nxa sekunanzelela lapha sibona sibili ukuthi mhlana le imithetho ye-lockdown isima kumbi phela. Abaningi abaphizi amancane bazehluleka ukuthi basukume futhi. So osokufanele kwenzakale ukuthi besikhangele ukuthi uhulumende uselomlando omkhulu ukuthi avikele ukuthabala kwamabhizinisi amancane ngokuthi ahlaqalise ukuthi aqoqe imali, kube le mali ezafakwa eceleni ibe khona ukuthi incedise la mabhizinisi amancane ngoba siyakunanzela ukuthi sixoxa kanje kathesi siyeza ukuthi uhulumende, izikhulu zikahulumende le kube 2008 banikana inkathe yezimali ngendaba yokuthi kuhambe kuzama ukuthi kuyelinywa indaba lezo zama-farms kunye okuninginingi ama-US dollars ayisabekayo.
Isakhamuzi sakwabulawayo umnumzana Swithani Chirowodza oyisikhulumeli njalo sebandla le-MDC Alliance kwabulawayo uthi ukungasetshenziswa kuhle kwemali kahulumende yikho okuzabangela ukuthi amabhizimusi amancane angasavuki. Ekuqaleni kohlelo lokuvimba igcikwane le-coronavirus, uhulumende wayethe uzaphathisa amabhizimusi amancane kunye labaphila ngokuzithengisela ezitaladeni. Kodwa lolu ncedo aluzanga ngemfanelo ngoba iningi alukatholi lutho. Kodwa uNgwenya uthi uhulumende kaphathisanga ngalutho.
Ngizwe Monica Mchangwa esithena kulaba abangamakhulu amabili abancediweyo. Kodwa uyabona ukuthi abantu be-ZANU-PF bayabe bekhuluma kuphela. Uncedo lwakhona olubuya ngama-bond ba imali abayithembisayo ngo-March yayiyimali eyayihambelana lo ngamsika wakhona. Kathesi ungaze unikeze umuntu i-10,000 i-bond kayike ayincede lutho ngoba aphumelele ukuthenga. Angikholi ukuthi kuliqiniso ukuthi kulamabhizinisi ancedwayo. Lokhu phongukukhuluma nje kuphela, angizange ngibone nje ebule nje khona abantu bekhuluma bebabaza ukuthi banikwe imali yokubanceda ukuthi baphume lapha endaweni embi. Lokhu asiqiniso.
Umphathi Ntambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni wayethe kuzasungulwa isikhwama sokuphathisa amabhizimusi amancane, kodwa udubo yikuthi abamabhizimusi amancane la bathi abazi ukuthi imali yakhona ifinyelelwa njani. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nguChris Gande.